Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Wala mugela kweze kuseni mthwaka zomuhle mhlaka 2 kulwezi 2023 nguntunga milinkumo. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela sebethumele igazi lelunga le TRIPC umnumzana takuzwa ngazi wore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Yena ungaziwore, olokela liso esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uza qhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. AbeZimbabwe abahlala emazweni afana leSouth Africa leBotswana bakhala ngokweyiswa yinzalo yakulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abelapha ilunga le-TRIPC njalo engumeli wabatsha ePhalamende umnumzana takuzwa ngaziwore sebethumele igazi lakhe kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Lokhu kuvezwe ngumdeni wakhe. Ungaziwore uthunjwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho yohlobo lwama AK-47 abacatshangelwa ukuthi ngama-CIO bamtshaya kakubi. Okwamanje ulokhe elaliswe esibhedlela. Kumbikwa wethu leizolo ntambama ungaziwore uthe lanxa ehlukuluzwe ngalindlela uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
We know that what we are doing is right, so to all the members out there, just be vigilant, just be strong.
Siyazi ukuthi esikwenzayo kuqondile, ngakho kumalunga ebandla lethu ngithi qaphelani, lime isibindi. Indawo ezintathu umuntu angamelanga azesabe, isibhedlela, ijele lasemangcwabeni. Nxa sisesibhedlela singakhuluma sitsho okusehleleyo. Ngumzimba kuphela abawulimazileyo, kodwa umoya lengqondo kuqine sanka. Sanqoba kukhetho, saqothula imbokodo ababesifakele zona. Asiqhubekeni ngaleyo ndlela lanxa singaze siqondwe yikufa. Lo ngumzabalazo oya kude. Lanxa ukuchitheka kwegazi kungaze kukhohlakale, umzabalazo uzahlala usemqondweni. Lo ngumnumzana takuzwa ngaziwore ilunga le-TRIPC edalele ePhalamende othunjwe ngamadoda anakanelwa ukuthi ngama-CIO izolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi kabazi lutho ngalolu daba, kanti labezanu PF labo bathi kabalandima abayidlalileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana namhlanje after 42 years lokhu silokuganga ukuthi abantu ikakhulu amalunga edalele eParliament ayathunjwa, abantu abalembono etshiyeni bathunjwa, kuyethusa. Akusiyonto ekhangelelweyo ukuthi lizwe eselakhululekayo in a civilized society kulomuntu ongathi uthumba omunye. Ama-CIO lawa ngabe ngabantu abalobuntu, ngabe bazi nokamakhwapha, ngoba kubana abantu beZimbabwe sebeyahlala besesaba ukuthi bazathunjwa. Ngibona ngazathi it's just primitive.
Ungathini ngendlela amapolisa aphatha ngayo lolu daba Fuzwayo, ngoba sike sakhuluma lawo athi akulambiko awutholileyo mayelana ngalolu daba, lanxa nje luchone lusegudwini abantu bekhuluma ngalo ngitsho lasenkundleni zokuxhumana?
angikholwa ukuthi vele umuntu ophila eZimbabwe kukhona ngakukhangelela emapholiseni ikakhuluma kuthiwa kuhlukunyezwe abantu abaphikisana lohulumende. Ilizwe lethu amapholisa ama security departments wonke agcina esiba yi-extension yebandla eliphi elibusayo. Akukutsha, kuqalile ngesikhathi sike sombhoqazwe babulala abantu be on behalf of iparty lakade sinjengoba simbonile ugeneral sebemnika isikhundla ebandleni. So kangikhole ukuthi amapholisa singakhangela ukuthi angaprotecta abantu beZimbabwe against ibandla ngoba bagcina bengani izisebenzi zebandla nothi zikahulumende. So iluhlupho.
Abezano bathi kabakholwa ukuthi ngempela uNkaziwore uthunjiwe wahlukuluzwa ngoba bathi amabandla aphikisayo alembali yokuqamba amanga ngokuthi amalunga awo ayathunjwa. Ungathini ngalokho?
Okuliqiniso kubani uhulumeni weZimbabwe ungcolile njalo uhulumeni weZimbabwe ulembali yokuthumba abantu ikakhulu abalembono ejiyeneyo. Ayisiyonto entsha, siyakwazi ukubana eZimbabwe ulabantu lanamhlanje abalokhu bathunjwa bacatshiswa ngohulumende ngama-80s abangabonakaliyo. So uhulumende kasiprove wrong ukuthi yena akakwenzi lokho ngokuthi esitshengisa ukuthi abantu abathathwa ngama-80s bangapi, odzamara bangapi. Sile sibonelo liyamkhumbula umama uJustina Mgogo wethethwa ngohulumende wahlala isikhathi sonke engabonakali, amaviki engabonakali. So uhulumende weZimbabwe kuzaba nzima ukubana asitshele ukuthi abantu bafuna ukumngcolisa ngoba yena vele unjani, uyazinukela ungcolile, ule mbali yokutshontsha abantu.
Isadagi izaqhuba umhlangano kwele Angola ngempelasonto lapho abanengi abathi kumele iphathe udaba lweZimbabwe. Singabona lokhu kusenzeka yini? Kukhulunywa ngodaba lokhetho olungaqhutshwanga kuhle eZimbabwe, ngitsho lesehlakalo lesi esokuthunjwa kukaNkaziwore.
Isadaki alubana bekulabantu abaphumayo besiya yethula udaba lweZimbabwe kubana izinto ziphambaniseka kanganani besingayibona ikukhuluma. Kodwa kambona ukuthi kusile advocacy eserious esevie in terms of ukupresenta ama-cases e-human rights violation ayenzakalayo. So njalo futhi mbona ngazathi enye into esuka ihluphe kakhulu, uhulumeni wethu uyathanda okubraiba. So amasada countries amanye uyabukhangelela ukuthini, even uDubo belukhangele bona at individual levels, abanye bayesephiwa imgodi, abanye baphiwa izimayini ngoba yithi lizwe esathatha umhlabathi sisithi sinika abantu but sesiqalisile ukunika amanye amazwe abantu belizweni leZimbabwe bengelawo. So kangikhangelelanga ukuthi isadaki izakhangela isimo seZimbabwe kakhulu nangendlela eserious ngoba bona bezizuzela edubeni lwelesikulo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Isithunzi sezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni afana leBotswana leSouth Africa siqhubeka singabukeki. Kulokulutshwana okukhwabithekayo okukhulunywayo ngabo, umqondisi Dube usipha lolu daba.
Umuntu angavela thinte ebala lokuthi uvela eZimbabwe unkosi eduzane laye uhle abe ngomkhayelela phansi ikakhulu emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa. Emavikini asanda kwedlula umangameli beBotswana leSouth Africa basungule inhlelo ezitshengisa ukuthi abeZimbabwe ngomakhelwane abangamukelwa ngezandla ezimhlophe. Kwele South Africa umangameli Cyril Ramaphosa usungule ngokusemthethweni uhlelo lokuqinisa ezomvikela emngceleni welizwe lakhe leZimbabwe iBorder Management Authority. Lokhu kutsho ukuthi sokuzaba nzima ukuthi eZimbabwe bangene kwele South Africa okungekho emthethweni. Ngasikhathi sinye kwele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi uveze kumphakathi imota zamasosha ezintsha ezithengelwe ukuyalinda emngceleni weZimbabwe. UMasisi wathi sokuwodwe imitshina ebona ukwenzakala phansi isemoyeni eyama-drone ezasetshenziswa kulinda umngcele weZimbabwe leBotswana. AbeZimbabwe babizwa ngamagama okuyeyisa afana lokuthi mkwerekwere uma besemazweni afana leBotswana leSouth Africa. OweZimbabwe eBotswana umzana Titus Nxumalo uthi kumele abantu baguqule indlela abasiphatha ngayo besemazweni angomakhelwane.
Abantu bakhala ngokuthi isithunzi sethu singabantu beZimbabwe sizabuyela nini. Abantu bakhala ngathi yithamasela, yithe sibulalayo, yithe senza zonke izinto ezimbi. Isithunzi sethu sizabuyela nini. Ukuze isithunzi sethu sibuyele, ikuthi sonke asimeni ngezinyawo sincedisane ukwakha abantwana, sincedisane ukwakha isizwe. Ungavela ukhuluma ukuthi ungoweZimbabwe sokungani ukuthi uwonile lobu ungenzanga lutho.
Kukanti uMnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHebron uthi udaba lokuzonda kwabeZimbabwe ludalwa nguhulumende weZANU-PF.
Akwinto kwangikhona kakusiphathi ngitsho lakancane, ngitsho lakancane okokuthi konke okonakeleyo kuyezwa kuthiwa kwenziwe nguMzimbabwe. Nometa kungaso uMzimbabwe, ngesizathu segovernment yakithi eyiyo esihluphayo size sifike ezigabeni zokuhlala ngaphandle. Alubana ngabe umbuso wakithi uright, neqiniso abaningi sebezi befisa ukuthi ngabe bahlala phakathi kwelizwe ngesizathu sokuthi sometimes ekugcineni siyagcina sibulawele izinto esingazenzanga.
UThebe uthi noma ngubani ukhangelela phansi umuntu odabuka eZimbabwe.
Akwazi ukuthi ukhona ukuthi nometa uphakathi kwe-taxi, i-taxi ngichukombi, uqeda ukwehla uzwe umuntu ngakuyikuthi bekusehla umuntu ekhaya, uzwe abantu bemeyisa. And ma usithi uyakhangela abantu abameyisayo, nawe ubona ukuthi hawu bantu benkosi, lokhu doesn't fit ukuthi ngeyisa umuntu.
Omunye oweZimbabwe ohlala emzini weHlokwe uMnumzana Mkhululi Moyo ujonga umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Noma yini enhle sesingayenza, akusakhangelelwa ukuthi into esiyenzileyo ibukwe njengento enhle. Lokhu kuvela kithi ngathi khona lekhaya nje, ya sime saba khona ezomnotho, ezombusazwe, ikho kwenza ukuthi lathi lanxa singabantu mbe singesemazweni lapho esikhona thola ukuthi abasasikhangeli njengabantu. Hayi, into yankona nje ibuhlungu, kayisonto enhle nje into yankona, hayi kayinto kayikho right. Lanxa uphakathi kwabantu kumbe usiphakathi kwamazwana, uyazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi uvela eZimbabwe, eyi kusuke kungantu asekusiba le mbuzo eminingi.
Kwele South Africa lakho ludaba olufanayo kulandisa ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabutho Mabena.
Bonakala singabantu abahluphayo, abantu abahluphekayo, abantu abathathela izizalwane zalawo mazwe umsebenzi. Yikho ke ukuze silethe isithunzi sethu njengezizalwane zaseZimbabwe yokuthi kumele sakhe umnotho wethu, umnotho ozasiza abantu bonke abeZimbabwe. Kumele sivuse amafactory ukwenza ukuthi abantu abatsha bathole imisebenzi eZimbabwe. Yiyo kuphela indlela esingaletha isithunzi sethu.
Ngesimo esikhona ekhaya, inhlanganiso ebona ngenombolo ithi abantu phose abafika isigidi baphuma eZimbabwe kusukela umnyaka 2012 kusiya ngo-2022 belubhekise kakhulu eSouth Africa leBotswana, noma nje bebizwa amabizo kulawo mazwe abeZimbabwe babhensela ubunzima kulokubuyela ekhaya lapho impilo engalula kuningi, amathuba emsebenzi esilela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeHebron kweleBotswana.
Sikhangele ezisemaphephandabeni namuhla. Ichronicle ithi iZimbabwe ithole izigidi ezedlula amakhulu amabili zeMelika, $209 million, ekuthengiseni ilithium kusukela ekuqaleni komnyaka. Izim Live yona ithi amadoda athumbe ilunga le-TRIPC uMnumzana Takudzwa Ngaziwore ngabacuphi ababalisa uNicholas Big Daddy kaJesse lo-Abraham Pasi. Sesingena ke kumbiko elisithumela yona.
Ndichona njani? Hayi, ubona kugeni ungafuni ukusitshaya ngomqondo. Upresident uzokutshalenja njani khona kwikwa kufuna andike ngabezanu liyasetshenziswa? Upresident uzokutshalenja njani ngoba layifuna ukuthi vele likhiphe abantu uzafaka abantu bakhe ayenze imithetho yakhe ayifunayo? Bona ngoyisilimi okhuma ngokuthi abanye abantu ye abantu banjani njani? Bona isilimi siyelele sokugcina.
Mbingelele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhaliphani Phugeni ebiza abantu ngeziwula umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe, ngoba lokho abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhaliphani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uChabango, njengoba uKhaliphani Phugeni ihambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo. Wayekhulumela uMakhuphe, uMakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhaliphani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhaliphani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano embusweni, kodwa uzotyela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhaliphani Phugeni labo sengezoChabango labo Ines Dube, eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa lisapota izano kusasa livuke selisithi i-opposition party ayihlelekanga. Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano embusweni kodwa usuke lapho uqede lapho ukuthi i-opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyanga ikhale landela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyanga ikhale landela amakhanka. Kufana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphathi la athunganyelwa abantu basesishoneni azobalethela ushintsho emathebeleleni. Hayi cha, thina sikuboni lokho. Thina kasikuboni lokho ngoba laba bantu basincindezela lapho, basincindezela kuyafana. ZANU-PF or CCC akhokhelwa abantu baseMpumalanga okuyoba basicindezelayo. Njengamanje bathi iMthwakazi Republic Party ine-tribalism ngoba bayabona ukuthi sesibona le-tribalism yababayenza esilwanayo. Sebesibizwa ngokuthi sine-tribalism. Hayi cha, thina sinayo i-tribalism. Silwa le-tribalism, silwa lokucindezela, ukuthathelwa phansi, ukuthathelwa amathuba. Mangibonge Studio 7.
Linjani basakazi, linjani balaleli. Hayi, siyakuzwa konke okukhulunywayo ngabo labo madoda babo labo othiwa ngoKhaliphani Phugeni nabo babusengezwa. Kanti kwaye ekuqaleni bona endaweni yekuthi khona kungakazi kwenza ukuthi sokulama ama-by-election asefunakala kwenziwa. Bona indaba angavele abantu ababevele bekhethwa ngabantu bangavele babamise ekuqaleni ukuthi bona babafuni. Kulokuthi abantu sesibavotele bebe sebesithi abantu abangabasabafuni ngabezinye indawo. Emuva konke lokho kukhulunywayo kuthiwa abantu izaphu. Izaphu vele amahoveti ahlale ekukhuluma lokho abantu labo abalwele inkululeko ukuthi izaphu yaginywa izanu. So izaphu yakhona ezavotela, ezavotelwa ukuthi yona isiphumile isizelwe yini izanu njengoba yaginywa izanu. So asikwazi ukuthi lokho sikwenzayo sikwenziswa ukuthi singabantu abadlaliswayo yini, kube lokho sivukele kuya kuvota. Pho laba sibavoteleyo bazasebenza nini ke bona? Kwaza ukukhanya lokuthi sibakhethelele. Njalo akula muntu odecala, ocala libibona bobabili labo uKhaliphani nomngakhe lomngani wakhe lo, nothi yithi lapho.
Kustudio 7, kustudio 7 sibingelele kubasakazi labo balaleli nje lonke. Kwesisikhathi kulabantu abangasiwo emathebeleni abazenza amaNdebele. Yibo namhlanje abaopposa uChabango becashe ukuthi bethi bangamaNdebele. So sicela ukuthi abantu abanjalo singabathathi serious bantu bakithi. Thina asisekeleni uChabango esilungisele izinto. Kufakwa abantu bakithi besebenzi la beke bethenga izindlu, beke bethenga izimoto. Kambe siwe sihloko sibona abantu beMpumalanga bethenga izimoto, bethenga izindlu. Asisekeleni uChabango, kufakwa abantu bakithi, kufakwa amameya akithi, kufakwa amakhansela akithi, kufakwa amaMP akithi, bemele izigaba zabo. Beyenza amasiko abo, umuntu esishweni uzayenzani eNkomthwakazi. So labo abantu abanjalo uMatsheza labo abapho ngokukhuluma kuphela. UMatsheza bangabantu abadala kodwa bagqamanda kuphela. Kuright ukuthi kube lo deputy mayor Masingo abana abantu bakokulawa bekhona uMama Matsheza. Kuright kono kuyini? Hayi bantu asizameni ukukhula man. Singakhula kwengqondo ukuthi asikhule, singakhula komzimba sikhule lengqondo man. Siyabonga.
Yee, ku Studio 7, ku Studio 7.
hayi indaba ye MRP de hayi ingani ifuna ukudidaba ndingqondo kahle kahle ungathi ujoine ipart emuva usuzofika nje abo mdenda labo mfulo ngase sebefika ukuthi befike bebambe iCongress umqondi sebezahamba ngonyawo oluright kakhulu abantu bemthwakazi abantu funayo bona sebefika befuna ukumkhipha bethi yeka ukwenza iCongress ekhitshwe hayi ambona ukuthi into right leyo ilesemfanele nje i-EFF eSouth Africa umalema lokho bamqoka esikhundleni kulokho ebakhokhela kathi esikathi bona uma kuthi abasasuthiseke ngobukhulu kamqondisi kabaphumi bevula iyabo iphathi bethiye besitshetnelwa umqondisi umqondi sebesela ubuse right kakhulu unkomo wakhokhela ngo-1962 wazowachiya sesiyajoyina izanu ngo-87 so bona bahlushwa yini umqondisi uma ikhokhela i-10 years umqondisi athi amazwe onke la angasewabhaye izincwadi kwazi umqondisi bona sebefuna ukuzophambula ngoba sebethengwe izanu sebethengwe izida lesiyizanu PF hhayi asikuthandi loko nasabantu bemthwakazi siyabonga.
Lawo bekungamazwi nobalaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele eziphuma lapha eMelika. Unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel kusasa ukuyakhulumisana lomkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu mayelana ngempi yase-Israel leqembu leHamas. UBlinken uza kwethekelela njalo kwele Jordan. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube ukuthi lubaluleke kanganani lolu hambo.
Uhambo lukaBlinken babunkombo luhambo okufanele ukuthi ngabe kudala lwenzakala ngoba inkemenkeme le siyibona isenzakala laphana phakathi kwempi ye-Israeli leGaza. Noma ngithi Israel le Hamas isichiye kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba kakhulu nxa sithi siyakhangela kulabantu abangahlangani lezinto zeHamas abangabantu nje abanye abangabantwana labantu odokotela abasebenza ezibhedlela asebengasela access of into elula efana namanzi izinto ezifana namagetsi izinto eziqhakathikile nje ezidingwa ngumuntu ongahlangani indawo le empilo leyenzakalayo kodwa ke bekufanele ukuthi uBlinken ngabe kutawa ala wahamba wayazama ukuthi akhulumisane lomongameli welizwe lase-Israel ukwenzela ukuthi bazame ukuthi bagweme babone ukuthi bengenza njani ukuthi bavumele i-humanitarian passage ukwenzela ukuthi kuhlengwe noma kuncediswe abantu especially kakhulu abantwana labanye aba-vulnerable ukuthi bayenelise ukuthi bathole usizo ngoba usizo kade soluvalekile kungasela ndlela abantu abasizakala ngakhona abanye kade sebeze besifa besifa ngamanxeba abanye kade sebesifa besifa ngendlala le-malnutrition ngenxa yokuthi akuseko kwethu ngoba kungela ngoba njoba sisazi ukuthi iGaza is besieged iGaza ayila access to any other country iGaza ukuthi ithole izinto futhi zibe via Israel.
Ukhona ubona iphela njani limpi Dube?
Kuzima kakhulu ukuthi singakutsho lokho ngoba nxa sithi siyagangela labo abayibo abafanele ukuthi ngabe bathela amanzi aqandayo phezulu kwayo limpi ukuthi ngabe iyadeda yibo abathela ipetrol kiyo limpi le abayihlohlayo ukuthi kube lelanga belikhulu elivuthayo liqhubekele phambili ngoba eqinisweni into ekhona ngeyokuthi akekho umuntu okufanele ukuthi afe noma ngweGaza noma ngwePalestine noma ngweIsrael akekho umuntu ofanele ukuthi afe kodwa ke into ekhona ngeyokuthi imizwe leMelika lelizwe leBritani ayiwo amazwe alamandla phezulu kwelizwe lase-Israel. Kufanele ukuthi batshele i-Israel ukuthi ayibuyele kusivumelwano esenziwa ngo-1967 eseGolan Heights ukuthi abamise ama-settlements yabo khona ngale njalo abavume abantu be-Israel ukuthi akuphilwe i-Israel alibe lilizwe elikhona iPalestina layo ibe lilizwe elikhona kodwa ke i-Israel ayingafuni ukuthi yona ibe inkunzi ebusa igwaza lamathole phezulu kwelizwe lase Palestine iyo indlela engenza ukuthi lempi phele kodwa ke nqabe lokho beshushumbiza kanje besenza kanje balwisa ilizwe lase Palestine kodwa nqa sisiyakhangela noma usekelo olukhona lusekela abantu base Palestine sokungumhlaba wonke jikelele amazwe lawo afana labo Melika oJoe Biden lokho abakhulumayo ayisikho okukhulunywa nguZulu waseMelika ayisikho okukhulunywa nguZulu waseBhilitane ayisikho okukhulunywa nguZulu wakwamanye amazwe abantu bakulawo mazwe iningi labo yibo abahamba sebezama ukuthi bayincedisa ilizwe lasePalestine ngoba bayabona ukuthi lokhu okwenzakalayo ukudilika kwePalestine lokubulawa kwabantu bahlayana kwePalestine kuqhubekela phambili and into yakhona isiphethu dlame nxa sikhangela into le babunkomo abantu nxa bengayinazeleli uNetanyahu into ayenzayo wenza njengomntwana a spoiled child othi nxa ulabantwana uzele abantwana ngekhaya kube khona abantu umntwana ochaya abanye abantwana kodwa ke lo umntwana ochaya abanye abantwana kube ukuthi wena ungumzali ungafuni ukuthi umkhuze uloku umtotoza njalo nje uzaphehla impi ukuthi asisuze simangale sesibona iworld war isisiba khona ngoba nanku uNetanyahu uhamba aza ebomba lelizwe lase Syria elingahlangana indawo lento eyenzakalayo kathesi babhizi bakhangela ukuthi bafuna ukuthi babhombe lelizwe lase Iran okuyinto engaphehla eyiworld war ngoba nxa bengabhomba ilizwe lase Iran njengoba besisho ukuthi bafuna ukubhomba ama nuclear plant yabo kuzabe impi enyenziwa kakhulu kathesi ngumlilo ongalumatha njalo ngoba elizwe lase Syria ilizwe lase Russia selithelona abantu base Syria abayekele ukusebenzisa iairport lana njengoba isiponjiwe ababuye bezosebenzisa iairport econtrolla yiRussia kodwa ephakathi kwelizwe lase Syria okungumjibilo ukuthi nxa kungenzeka nje iIsrael yenza iphutha ihambe yebomba lana iairport esetshenziswa yiRussia ivukile world war
umnumzana Tifa Dube ulandela ezombusazwe zeMelika sixoxelaye ekweleBhilitane singeneke ekhasini letu leFacebook eliphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele siboneke imbiko eliyibhalileyo khonapho ikakhulu phansi kodaba oluhamba phambili udaba esilufake izolo emini mayelana ngokuthunjwa kwelunga le-CCC umnumzana Takuzwa Ngaziwore kulobani-ke laphana kulo zwide achimbuyisa uloba ngesingisi uthi yena my mom said son stay away from politics she was right but at the same time no one will fight on my behalf Mthulisi Mathuthu uthuthuma uthi yena interview Chabangu and let's hear ukuthi uthini Themba Ndlovu indlovu enkulu uthini ke uthi yena ubaba Ndlovu in Zimbabwe there is a secret war Lotshe Nkomazana Hlabangani yena uthini uthi wena khalani zome bomakhala njalo uChabangu usalungisa kobulawayo Noma Dube Noma uthi kodwa kusani khona kubandla fake emoji lapha nemuntu okhalayo kuzoba lo praise melo kodwa ayi sibulaleni sonke phela ngathi yikho elakuzela eZimbabwe kunini then kulo asan leya umandazi lapha uthi wena cry my beloved country Ntombi Zanele Trinity Shaba yena ulobe ukuthini uthi God won't be silent then umbiko wokugcina uvela ku beauty siphatho khumalo uthi kunzima eZimbabwe shua abangathanda ukulandela izindaba zethu sizifaka suku ngosuku ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele ungene khonapho lawe ubone esikulobileyo ufake lawe ama-comments akho mayelana ngokuyabe kusenzakala ikakhulu udaba oluyabe luhamba phambili hayi ke kwanele okwamanje siziphethe ngebezihamba phambili odokotela sebethumele igazi lelunga le-CCC umnumzana Takuzwa Ngaziwore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbileyo izolo ngeyani Yena ungaziwore oloke elaliso esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na mina lani asibeni sonke kweze ukuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngesitilitshone kuhle yimi untukami linkomo nkololo gwana kwamatukanduna.